VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 24 kwenkwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngumfelelo ukhetho.
Wakhalisa ilizwe lethu likhangelele ukuthi liye kuma elections and you find ukuthi kona abantu abanjengabo Mbasogo nxa bebuya, so abantu who have asebekhokhele for about 39 years. Awungeke uthembe ukuthi kona ngabantu abazokwakha ubudlelwano. Mhlawumbe who knows ukuthi mhlawumbe bazonika ama-tips okuthi kurigwa njani i-election.
UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo ukwethekelela kukamongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo wele Equatorial Guinea. Umkhokheli webandla le-MDCT Mnumzana Nelson Chamisa utshela abalandeli bakhe eMaphisa Growth Point eMathabeleland South ukuthi engangena embusweni uzahle amise ukusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Abesifazane abafisa ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka bakhala ngobandlululo lobudlwangudlwangu obuphakathi kwamabandla abo ezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha eStudio 7. UZulu wamukele ngembono ehlukeneyo ukwethekelela elizweni kukamongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo wele Equatorial Guinea, ngoba abanye bembona njengomunye wabakhokheli abalombuso wentando kayiphikiswa ongayenga umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba lombuso ofanayo. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Umongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo ofike eZimbabwe namhlanje emini useleminyaka engamachumi amathathu lasishiyagalolunye ebusa ele Equatorial Guinea. Omunye wabangajabuleli uhambo lukaMbasogo unkosazana Rebecca Dube uthi abakhokheli ababusa ngoncindezelo njengoMbasogo ngasobantu iZimbabwe ekhangelelane ukudlelana labo.
Ngibona ingani kuyinto enhle eceleni lokuthi ilizwe lethu liyakha ubudlelwano lamanye amazwe. Kukanti-ke ngelinye icele kufuze siqaphele, ngoba umongameli we-Equatorial Guinea usele 39 years ebusa. Asobantu mhlawumbe esingabe sifuna ukudlelana labo ngoba kahloniphi idemokrasi.
Ecizelela kulokho ohlaziya ngezombusazwe lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Sikhosana Sibanda uthi lezi asosikhathi esihle sokwethekelelwa ngumkhokheli onje kulungiselelwa ukhetho.
Wakhalisa ilizwe lethu likhangelele ukuthi liye kuma-elections and you find ukuthi kona abantu abanjengabo Mbasogo nxa bebuya, so abantu who have asebekhokhele for about 39 years. Awungeke uthembe ukuthi kona ngabantu abazokwakha ubudlelwano. Mhlawumbe who knows ukuthi mhlawumbe bazonika ama-tips okuthi kurigwa njani i-election. Kube maybe ngelinye icele, like in your dispensation, of course bathi iZimbabwe is open for business and bafuna ukuthi baxhumane lamanye amazwe esilawo nje emhlabeni. But Mbasogo bayasolisa, aso bantu esingathemba njalo ukuthi ngabantu abangafuna ukuthi bedlelane lathi ngokuqondileyo.
Ngakwelinye icele osakhulayo uMalvin Ncube uthi ukuza kwabakhokheli bamanye amazwe eZimbabwe kuyisibonelo esihle, ngoba belakho ukuletha ibhizimusi edingakalayo ukulungisa umnotho welizwe uqephansi ngamadolo.
Abaningi aba-influential currently bavisithele iZimbabwe, mbona ngathi yi-good sign esayidini lethu thina ama-Zimbabweans, because mbona ngathi abantu abaningi they are coming, babona kule opportunity yaku invest in Zimbabwe.
umnumzana Nguyema ukhangelele uhlangana lo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kusasa kuhambo lwakhe lolu. Umgabe lo Nguyema babe nobungane obuqinileyo okwesikhathi eside kusukela ngesikhathi umgabe avimba ngaso indizamtshina yakwele Britani eyayilubhekise kwele Equatorial Guinea ijonge ukuyahlasela lelo lizwe. Umbuso kaNguyema kawehlukananga nombuso kaMgabe kodwa balo mbuso wentando kayiphikiswa. Okwamanje ezivakazi ze-Afrika sokusele yena umsebenzi owe-Uganda owe-Cameroon labanye abalihlekana abanguntando kayiphikiswa asebe lesikhathi eside besembusweni. Mina isithu sebenzi Harare ngiGibson Bebe.
Umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje utshele abalandeli bakhe emaPisa Growth Point eMatobo ukuthi ibandla lakhe lingangena embusweni lizamisa ukusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes njalo imali izabe isitholakala lula emabhanga. Umnumzana Chamisa uphinde wathi ibandla lakhe liqakathekisa kakhulu uhlelo lokuzibusa kwezabelo olwe-devolution ukwenzela ukuthi abantu bengadingi uncedo eHarare lakwamanye amadolobho kodwa beluthole ezigabeni zabo. Asizweni amazwi akhe. Lawo-ke ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa. Ukuze sizwe okunye okukhulunywe kulomhlangano, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla se-MDC Alliance laye obekulo umbuthano.
Uyasho ukuthi nxa ingena yena ngo-August izikhwama zabantu zizamangala zingasajwayelanga izimali, and uyasho ukuthi i-bond note iyavalelisa ngo-August izikhwama kufanele zibingelele amarandi amayusa amafula, and uyacelisa kakhulu ukuthi akafuni umuntu oyisihlonini ezofundisa ezikolo zesindebeleni kumbe odibhisayo nje umabhalani abe ngumuntu okhuluma isishona. Ukhulume kakhulu njalo wathi nangamapholisa akumelanga ukuthi babe bebopha abantu ngesishona endaweni yesindebeleni. Yikho-ke ezemalangwezi uthe kakulungiswe into zokuqala azaqala ngazo. Atesi nje uyaqhubeka nje ngikhuluma khonapha, ukhuluma ngezikolo ukuthi ugrade 1 kufanele babhadalelwe izikolo. Uyabezwa nje abantu bethanda izandla babonga khonokho kuChamisa.
Kwezombusazwe-ke uke wakhuluma ngomongameli Mnangagwa kumbe okwenzakalayo lapha kuhulumende, sizwa ukuthi sebekhuluma abanye ukuthi mhlawumbe kasozabuse lanxa enqobile.
Ukhulumile ngomnangagwa ukuthi umnangagwa ngabantu abakhuluma ngehistory, into yena akhuluma ngazo lezi ama-bullet train lokunye kabazazi ngoba abangazihluphi ngaso ngoba kuyathi kufika leso sikhathi nje engasekho inkosi isibatheni, so singazimotheli nje isikhathi sikhuluma ngaso. Labo abezebutho labakhuluma ngakho uyakwazi ukuthi nje ngumuntu yedwa nje ade ekhuluma nje ngenxa yokwesaba ukuthi sebehle babakwazi ukuthi bazadliwa and uleqiniso ukuthi bazabadla. Yikho-ke lapho abakhuluma ngakho, hhayi sebehlulekile babona ngaba abafuni. Yikho nje besithi ukuthi nxa ezathatha bona bezombutho abasoze benjani bakuvuma. kodwa uyasho ukuthi abaningi bangkhona nje bazelile ngasekho ngenxa nje yesibugeleni uyabezwa abanye lanxa belizelwa emakhoti uze kuthiwa bayagula khona le Malawi.
Siyezwa njalo ukuthi kulo mahumutha lamuhla abantu bamukela njani konke okukhulunywayo.
Abantu bakithi bayahlika lapha ngoba uChamisa uyangena esiNdebeleni lo omunye athi uyachasisa la achasise njalo futhi langesiyona bayakuthokoza kakhulu njengoba bezwa betshaya nje izandla uhlanganisa konke isishona lesiNdebele njengoba uyakwazi ukuthi abantu bakithi kabafuna ukuthi sebesize isishona kokuphela khonokhu laya kuthiwa ukuthi vele kurong. So yikho ke sokulo mahomusha nje kodwa naye futhi umahomisha uyakhuluma la ngesishona okuyikho vele thina esikufunayo.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla somanyano MDC Alliance ubeqoqa icingweni le studio 7 esemaphisa Growth Point eMadobo. Umnumzana Chamisa ukhangelelwe uqhuba imhlangano efanayo ePhelandaba Stadium eMzingwane eGwanda lase Beitbridge.
Yebo mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook ngukhasi leVOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu leVOA Ndebele.
Abesifazane abafisa ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka lokudinga amalunga edale lePhalamende lamakhansili bakhala ngobandlululo lobudlwangudlwangu phakathi kwamabandla ezombusazwe angaphansi komanyano weMDC Alliance. Okunenga sikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
Amabandla ezombusazwe aseqale amalungiselelo okhetho lwalonyaka ngokuqhuba ukhetho lwama-primary phakathi kwawo ukuze bathole abangabamela endaweni ezehlukeneyo. Laloba lokhu kusenziwa, abesifazana abafisa ukuncintisa ekhethweni bakhala ngokuhlukunyezwa bebanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-primaries laloba kuyabe kungumama oyedwa oyabe emele ibandla phakathi kwabobaba abalitshumi. Bathi lokhu kuphambana lesisekelo sombuso welizwe kanye lesamabandla. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu owebandla le-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Thendai Biti engaphansi komanyano we-MDC Alliance uthi kwenziwe isinqumo libandla lakhe ukuthi kube nguye omela ibandla le-PDP phansi kwalumanyano ephumula kodwa lokhe ebhekane lobunzima.
Kugcine sokusenza i-declaration, but even though kwenzwe i-declaration kulama challenges alothe khona here and there, regardless ukuthi abantu abanakekeli ukuthi at least umama oyi-1 owasukuma wama wamela iqiniso wama wathi yena uzokuma lo president, abanye bonke bephume bahamba bayaxoxoza lelale nxa sebephenduka sebe-accommodatewa ngabobaba phakathi kwabobaba abangu-10 behluleke ukuthi bayenze i-declaration yomama oyi-1. Mina ngokwami I feel ukuthi thina omama basithanda nxa kuyukuthi kulomsindo lanxa sebefuna ukuthi basisebenzise ukuthi baphutshise ama-agenda zabo abantu abanjengabobaba.
Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana we-PDP phakathi kwabobaba balitshumi kodwa ubelokhu ebanjwa ngamandla ukuthi aqale ancintise kukhetho lwama-primary. Umgcinisihlalo we-PDP unkosikazi Evelyn Muvungu Masayithi uthi unkosikazi Mahlangu nguye okumele ancintise ukuthola isihlalo sePhumula constituency emele ibandla ngoba nguye yedwa oveze isifiso lesibindi sokwenza lokho.
Constituency ePhumula emele iMDC Alliance ngoba nguye yedwa umfazi ku-PDP owafaka i-CV yokuthi khona ufuna ukukhondesta for a constituents. So i problem yona yelei sibona ihlangana labo mama in Zimbabwe yonke yet i constitution yet Zimbabwe it kona 50-50 even ama political parties silama constitution akhuluma ngendawo ye quota system for women.
Omunye njalo owesifazane okhangele ukuncintisa ebubi phansi kwecele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi laye ubhekane lobunzima.
Kube lobunzima sibi lobukhulu emangweni lokukhampeyina silapha kwezompangaze singomama nami nginje ngikhonapha ebubi. Kube lokwethuselwa okuningi indaba ze-election violence. Singakhangela kathesi kunje ngikhangelane lama-primaries emeyi lapha ebubi. Kuningi okwenzakalayo ikakhuluma sesikhangela ukuthi ama-primary lawa embhekane lawo alama-restrictions ngoba kukhangelelwe kuphela ukuthi kuthiwe kuvote o-chairperson ama-wards lama-councillors and some few executive members kuphela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzakwethula usuku okuzakwenziwa ngalo ukhetho emavikini amabili njalo okwamanje sokusele iviki eyodwa. Amabandla ezombusazwe alokhe engakaqedi ukwethula abazabamela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngiwathabile Masuku.
Good Life Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokukhahlanyezwa kukankosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele MDCT labanye abesifazane abakusimo ezifanayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Agesikhangela esivela kwamanye amazwe. Amabhizimusi amaningi adinga amanzi ukuze asebenze afana lendaweni zokuzilibazisa ezokubhukutsha edolobheni le-Cape Town abikwa esebanjwa ngamandla ukuzidingela amanzi ngokuzembela imigodi egobhoza amanzi. Abohlangothi lwezempilakahle enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba we-World Health Organization bathi benelise ukuphatha ngcono ukuqhamuka komkhuhlane we-Ebola kwele Democratic Republic of Congo ngesifundo abasithole ekuphatheni eyakwenza ekuqhamukeni kwalomkhuhlane eminyakeni emibili edluleyo e-West Africa. Esinye njalo isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF sesitshengise ukuthi ibandla leli kalisoze liqhubeze umbuso kumabandla aphikisayo nxa linganqotshwa kukhetho. Izolo umsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mugube uthe vele ibandla le-ZANU-PF alisoze liqhubele umnumzana Nelson Chamisa webandla le-MDCT umbuso nxa linganqotshwa kukhetho. Kwathi lamhlanje umphathintambo emaswingi omnumzana Josiah Wungwe uthi umongameli Mnangagwa ulisotsha okokuthi nxa umuntu ezama ukubaleka lo mbuso ulakho ukumhlasela ngesibhamu. Konke lokhu kwenzakala lamhlanje umbuso kaMnangagwa wenelisa inyanga eziyisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazi womnumzana George Mkhwananzi njalo isikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Amazwi lawa ngamazwi amahle kakhulu asuka enkokheleni zezanu ngobana limukisa umuntu ongaboniyo. Umuntu akambe khangele phansi inkophe zakhe lokho ezicinezile. Bavula abantu inkophe lokukhulumileyo, okhulumende njengophathi. Bantu labana bakhulume kuhle sibili umbono yabo mihle liyana. Ukuveza iqiniso labo. Okuthi okuyinto lokho ngokwabo bodwa. Ukuhamba nje ekhethweni kwenzelwa nje ukubona laba abatotayo, laba ababizayo ukuthi bezoyinvesta elizweni. Bebone ngazani ukuza kuba lokhetho. Ukhetho kudala lukhethiwe akulalutho lapho selisebenzela abantu basela amanga ngoba amadoda lawa ngeqiniso elipheleleyo ngabasoze bethuthule umbuso esithi i-soft coup. kumbe polite coup bebe sebethithi bona bahlala 6 months kuphela sebeyekela abantwana yiba bangatshelwa khona lokho abangaziyo ngepolitics abatshela ukuthi thula ngizakuphathela isweet ezibonise le sweet emlonyeni engenalutho
ngiye kuwe baba Mkhwananzi ngithi wena ubona njani lokho kwenzakalayo amazwi la ubona ngani nqa ibandla eliphikisayo linganqoba lingaphiwa yini umbuso
okuqala ngiza kuthi mina ngibona ngazathi lesi siphatha amandla sezanu esithiwa ngumukhuphe okungiyena okhiphela amagama le nto imphunyukile yinto eyimfihlo yangaphakathi okuyiyona ehlongozwa izanu kodwa-ke angazi kusuke kwathini kwasekufohla kwaphuma nami nginesiqiniseko sokuthi angibona ukuthi izanu ingawuyeka nje umbuso uphaphe nje usuke ezandleni zayo uyowela ebantwini be-opposition mahlayana nje yikho-ke ma ubalalela inhlelo zabo bakhuluma ngabo-vision 2030 ukuthi ngaleso sikhathi umkhonomi wasezweni nasezimbabwe uzobe usuthuthuke wafike ezingeni eliphile akekho umuntu ongathi ezolahlekelwa ngumbuso lonyaka aplanele into ezokwenzeka in 10 years time uyabona nje ukuthi yizaba nje ngakho-ke ngicabanga ukuthi i-opposition noma ingawathola amavoti ngokuvotelwa kodwa umbuso kawusoze usuke ezandleni zezanu uye kulowo onqobileyo
mphenduke kuwe baba Mkhwananzi kodwa-ke siyabona ukubana umongameli Mnangagwa wenelise ukubiza abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola okwenzakalayo ayisikhona ukutshengisa ukubana ukhetho luyaba lukhululekile njalo le mpumela yakhona iyamukeleke
uyabona undoda lo ukhethe ukuthi enze ubumenemene obusezingeni eliphezulu kakhulu obuzotshiya wonke umuntu engenayo intshukuntshu yokusola ukuthi ngizokuthi kube nephutha laphana noma laphayana uyazi ukuthi kunsuku zonke lezi ezedluleyo kusiba khona ukhetho bekuswanakala ukuthi ayikho inkululeko akukho ukulungiswa i-fairness yikho-ke this time ucabanga ukuthi akulethe konke kube khona ukuzancithe bonke abantu abamchothoza ngokuthi lezi zinto bezingekho kumakhetho edluleyo bangabi nawo umlomo wokuwuvula kodwa uhlelo kalutshintshanga olokuqila lokutshontshela abantu ukhetho ababe luphe omnye ukuthi aphathezwe lasezimbabwe
wena Mkandla uthini ngalokhu imbono kamnumzana Mkhwananzi uyavumelani layo na
uyaqeda uMkhwananzi ukhuluma into esegcekeni emhlophe esobayo iliqiniso ngokubana sibili bona la abantu angeke bahlala sibili bethi wena bavumela i-opposition ingene ukhetho nje upho ngokukwenza nje kuphela ukuthi kawuhanje ngekhetheni bese bebiza ama-investors angaphandle ukuthi khona lingakela ukuzidifenda lani lizalahlekelwe ngoba lisayinele ama-billion lawa lahi so uhulumende ongabuya lowo kusasa lowo ongashiwo thina lingavela lithi ukhetho ade luqondile akuregwanga impahla yenileyi asoze liyithole
Hello-ke ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi yecubungula ezombusazwe ebexoxa endawonye le ngcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi njalo oyisikhulumeli sebandla le-PDP elikhokhelwa nkosikazi Lucia Matibenga. Abanye abaseBotswana abeZimbabwe abathumela imali ngekhaya bathi izihlobo zabo lokho zibhekane lobunzima bokuyithola ngesikhathi. Asizweni okuningi kuMartin Ngwenya.
Abathumela imali eZimbabwe esuka eBotswana ngamankampani yakubhizimusi yokuthumela imali bathi izihlobo lokhu esikhala ngokuphuza ukuyithola kulesikhathi nyakenye lapho izihlobo ezahlala isikhathi eside zingatholi imali yazo kule ndwendwe ezinde kumabhizimusi afana labo Western Union kanye leMoneygram. Noma nje abanye bethi akusafani lanyakenye kuqhubeka kusiba lokuphuza ukuthola izimali okwakhathi esibesithi kudalwa kakhulu zindwendwe zabantu esifolela ukuthola imali ethunyelwe izihlobo labangani abangaphandle kwelizwe. Unkosazana Edith Dube uthi izihlobo ziyaphuza ukuthola imali kungacaci kumbelelayo iyasilela umankampani yakubhizimusi yokuthumela imali.
Ukuthumela imali ekhaya ngalaba abanjengabo Western Union sokuhlupha ngoba uyawuthi usuthumele uzokuthiwa ngabakenelisiwithi dwa sokuthatha isikhathi eside ngoba ukhanya labo laba Western Union sebethwala nzima ukuthola lezo zimali.
Abanye bakhala ngokuthi kuthatha isikhathi ukuthi izihlobo zithole imali kwesinye isikhathi ingeyokuphathisa abagolayo kumbe ukuhlawulela isifundo ebantwaneni esikolo. Umnumzana Mlamuli Sibanda uthi bona bathumela imali belolwazi lokuthi kumele itholakale khonapho njengezithembiso zamankampani akubhizimusi yokuyithumela.
Uthola ukuthi imali uyabe uyithumela kulesizathu kumbe emergency ukuthi kungani uyifuna masinya, kodwa ekhaya bakutshela ukuthi kabakayitholi, kudalwa ukusweleka kwemali kanye lama-cues amade.
Ingcwethi ebona ezomnotho umnzana Edwin Ndlovu eseHabron uthi inombolo sitshengisa ukuthi abantu abathumela imali bengaphandle kwelizwe besenza ama-diaspora remittances baqakathekile kakhulu ekuthuthukiseni umnotho welizwe, ngakho kumele baphathiswe ngazo zonke indlela.
Siyananzelela ukuthi umnotho weZimbabwe uyame kakhulu kuma-diaspora remittances which run into billions amadola, ngakho kuqakathekile ukuthi these people abangenisa imali elizweni bathole usizo ngokuthetha ukuze bengabi discouraged.
Amankampani afana labo Western Union kwele Botswana bathi bona bathumela imali belesiqiniseko sokuthi ikhona ekhaya, njalo abantu kumele bayithole khonapho njengesithembiso sabo. Bathi abalamandla okwenzakala ngakucelela iZimbabwe ngoba bona ibhizimusi belenze bengaphansi kwemithetho yeBotswana. Iningi lamankampani la isithengisa ibhizinisi lokuthumela impahla ngokuthembisa ukuthi ukuthunyelwa imali eZimbabwe uyayithola khonapho. AbeZimbabwe kwele Botswana balinani liphezulu esebenzisa amankampani ukuthumela imali phandle kwelizwe. Imali engena ithunyelwa izihlobo labangani abasebenza phandle kwelizwe yeqa ibhiliyoni yamadola okweminyaka emithathu ilandelana kusukela umnyaka ka 2015 okutshengisa ukuqakatheka kwalolu hlangothi kumnotho weZimbabwe. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Uheather Nwedi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi ilizwe leli likhathazwa yikukhahlanyezwa kwabantu bokholo lwe-Early Rain Covenant Church esiqintini se-Chengdu esabelweni se-Sichuan. Abantu laba bakhahlanyezwa ngesikhathi befuna ukwenza isikhumbuzo ngeviki ephelileyo sabantu ababhubha kuze kuzamazame umhlaba endaweni ebizwa ngokuthi yiWen Chuan. Unwethi uthi abantu bakwele Melika bakhala lemuli ezalahlekelwa ngabantu ababhubha engozini leyo. Uthi kuqakathekile ukuthi kwenziwe isikhumbuzo lesi, njalo lokuthi kudingwe indlela zokuthi abantu bangasila njani engozini enje esikhathini esilandelayo. Uthi okwenziwe lilizwe leChina kuveza ukuthi kalithakazeleli abantu abalukholo olutshiyeneyo lalokho abakufisayo, okuqela obukholo lwesi-Uyghur Muslims le-Tibetan Buddhists. Iziphathamandla zikahulumende wakwele China ziqhubekela phambili zidiliza izindlu zokukhonzela ezokholo abangalufuniyo, njalo sebemise ukuthengiswa kwamabhayibhili ebulenjini be-intanethi. Unwethi uthi kuqakathekile ukuthi abantu bavunyelwe ukuthi balandele ukholo abalufunayo. Ngakho-ke unwethi uthi ilizwe leChina kumele likhuthaze ukuthi abantu balandele ukholo abalufunayo.
Alolo-ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani, kodwa kasekhangeleni ke ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo ukwethekelela elizweni kukamongameli Theodore Obiang Nguema Mbasogo wakwele Equatorial Guinea. Umkhokheli we-MDCT, umnumzana Nelson Chamisa, utshele abalandeli bakhe lamhlanje emaPisa Growth Point eMatabeleland South ukuthi engangena embusweni uzahle amise ukusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond notes. Abesifazane abafisa ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka bakhala ngobandlululo langobudlwangudlwangu obuphakathi bamabandla ezombusazwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngo-7:30 ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.